So we zika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthakazi omuhle namhlanje kungolwesihlanu mhlaka 20 kuMpalakazi 2024. Igama lami ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Ababalisi abatholanga iziggy component kuma salaries. Last time kwekwayenzakala futhi ukuthi kona abaningi vele abatholanga. Kanye ngani kuyadependa la ma-banks kumbe ayi okwakade sasazi ukuthi i-problem ingapi.
Ezinye izisebenzi zikahulumende zithi azikatholi ingxenye yeholo ezilithola ngemali yohlobo lweZimbabwe Gold kumbe iZiG.
Okunye okubangela ukuthi kube lama line amade eborder ukuthi yonke into ukufika uyenzele khona lapha. Ezinye izinto ngenxa yetechnology sokungaba lula nje ukuthi ukwenze nje in the comfort of your office.
Uhlangothi lukahulumende olubona ngezemithelo olwezimra luthi solulungiselele ukwamukela izihambi ezivela emazweni atshiyeneyo ezizafika elizweni ngesikhathi lesi sekhefu lekhisimusi. Kuhlelo Woza Friday sixoxa lo nomina ocula umculo we-Afro Jazz. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ezinye izisebenzi zikahulumende zithi azikatholi ingxenye yeholo ezilithola ngemali yohlobo lweZimbabwe Gold kumbe iZiG. Zithi lokho ngokwesibili zingatholi iholo lazo ngemfanelo kulandela okwenzakale ngenyanga edluleyo. Iningi lithole imali yohlobo lwamadola eMelika kuphela. Kasenelisanga ukukhuluma leziphathamandla zikahulumende ezigoqela umphathintambo obona ngezemali umnumzana Mthuli Ncube lo mabhalane omkhulu kuhlangothi lukahulumende olubona ngokwethulwa kwemibiko umnumzana Nick Mangwana ngoba bebengaphenduli omakhalekhukhwini babo. Umnumzana George Gubamatanga unobhala omkhulu kuhlangothi lukahulumende olubona ngezemali watshela inhlangothi zonke zikahulumende ukuthi zingaqhubi inhlelo eziningi ngoba uhulumende uyehluleka ukuthola imali yohlobo lweZiG eyawiswa isisindo libhanga le-Reserve Bank of Zimbabwe ngompandula. Abakunhlanganiso yababalisi eZimbabwe Teachers Association bathi uhulumende wababikela ukuthi balakho ukuthola iholo kancane kancane ngenxa yokusilela kwemali yeZiG. Sixoxe lo mnumzana Neva Nyawunzi okunhlanganiso yababalisi iProgressive Teachers Union of Zimbabwe.
Ababalisi abatholanga iZiG component kuma salaries. Last time kwekwayenzakala futhi ukuthi kona abaningi vele abatholanga. Kanye ngani kuyadependa la ma-banks kumbe ayi okwakade sasazi ukuthi i-problem ingapi sibili because thina as a union ne-Progressive Teachers Union of Zimbabwe sike sabhala incwadi sicela uhulumende ukuthi asitshele ukuthi kuhamba njani ukuthi kona abanye bayathola iZiG component but abanye abatholi. Unfortunately up to now asizuzanga impendulo yokuthi kona i-problem ingapi sibili. So kathesi sebephindile futhi ukuthi kona abaningi abatholanga ama-ZiG component of i-salary and abaningi bayakhala kakhulu because okuhluphayo kakhulu ukuthi kona ababalisi bayabethethe i-spare rate leziyana ezi-deductwa through i-salary service bureau. So abaningi bangikhona vele imali leyi ayibuyanga. So ama-creditors laba kathesi sebelandelana lababalisi, ababalisi abasakhwanisa ukubhadala imali leziyana and ama-creditors labana sebefaka ama-interest and lokhu kuyadisturba kakhulu ababalisi bayakhala okungayenziyo ukuthi kona asazi ukuthi kona uhamba njani okudaniseka kule ukuthi kona akula any explanation ebuyayo ngawule expectation and then expectation liyana kukhanya sokuba lama problems and okwakathesi asazi siqonda ngapi
baba nyawunzi ngubani esingathili ke lakhuluma laye okuhulumende ngodaba lolu
sike sakhuluma lo uTaunganandoro uspokesperson oMinister of Primary and Secondary Education uTaunganandoro kules conference yePTUZ yena wathi yena hayi mina angivunyelwa ukukhuluma ngendaba zemali because mina indaba zemali zikhulunywa ngeMinistry of Finance so ukuthi kona kuhamba njani I'll be going above the board kumbe not following i-protocol so kasinikanga impendulo Unfortunately, the minister was represented and we could not get any information from anyone. So, Katesi Mina is the provincial coordinator. This is the only information in Lyo. Labo NMB kutobona izig component ayiko and up to now akula an explanation
umnumzana Neva Nyawunzi ukuhlanganiso yababalisi e Progressive Teachers Union of Zimbabwe ubexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 esewange Umongameli Emerson Mnangagwa namuhla unike abanye abalimi amaphepha okuboleka imali emabhanga phansi kohlelo lwe-Land Tenure Implementation Program. Umnangagwa wenze lokhu ngesikhathi abalimi abanengi besithi kabenelisi ukuthola imali emabhanga ngenxa yokungabi lamaphepha aqondileyo okuboleka imali. Kodwa amanye amabhanga athi akutsho lutho okwenziwe ngumnankagwa namuhla ngoba akukachazwa kuhle ukuba amaphepha la atshoni njalo alesisindo esinganani sokuboleka imali yokuqhuba amabhizimusi emaplazini. Okwamanje abalimi phose bonke abathola umhlabathi phansi kohlelo lokuhluthunela abamhlophe umhlabathi olwaqala ngomnyaka ka-2000 balamaphepha abizwa ngokuthi ngama-lease agreements okutsho ukuthi umhlabathi lo usezandleni zikahulumende hathi ezabo. Uhlangothi lukahulumende olubona ngokuhlawulisa imithelo olweZimbabwe Revenue Authority luthi solulungiselele ukuphathisa inkulungwane lenkulungwane zabantu abakhangelelwe ukungena elizweni ngesikhathi sekhefu lekhisimusi. Kuvame ukuba lokukhonona okukhulu abantu besithi izihambi ziphoziswa yizimra ukungena emngceleni ikakhulu eBait Bridge lase Plum Tree. Umqondisi Dube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Umnumzana abekezela amajokojoko umphathi ntambo wezimra ekhangela umhlubulo ngezansi kwelizwe uthi sebelungiselele ukuthi bamukele isihambi emngceleni etshiyeneyo. Ekhuluma le-Studio 7 umajokojoko uthe sebengezelele indawo lapho isihambi ezingathola khona usizo lwezimra emngceleni kwimzamo yokuthi baphathise abantu ngesiphangiphangi. Lokhu kuza ngesikhathi lokukhathazeka ukuthi abantu bachitha isikhathi eside okungadlula ilanga belokhu belinde ukuthola usizo emngceleni.
As the Zimbabwe Revenue Authority, we have put in motion various
njengeZimra sesifake amacebo athile ukuthi siphathise izihambi ikakhulu emngceleni eyaziwayo ukuthi iyaphithizela. Sizafaka amanye amafastela okuphathisa abantu ukuze kungabi lokuphuza.
Uthi njalo sebekhulumisane labanye abangaphathisa ukuthi kungabi lokuminyana kwezimoto. Njalo ezinye izisebenzi zeZimra ezikwamanye amahofisi seziceliwe ukuthi ziyephathisa emngceleni ngokukhathazeka ukuthi abatshayeli bachitha isikhathi eside emngceleni belinde ukubhadala umthelo wezimoto we-temporary import permit. permit. UMajokojoko ukhuthaza ukuthi abantu basebenzise amafomu akhona ebulenjini kukhasi leZimra.
This will also allow them, as I have said, to be able to complete and register the TIP.
Silakho ebulenjini lapho abachayeli abangazenzela iTIP bengakasuki ukuthi bengafika emngceleni baphathise ngokuphangisa.
Kulokukhala njalo ukuthi abanye ikakhulu abachayeli abesuka kwele South Africa kudingana ukuthi bayelibele incwadi evela emapholiseni etshengisa ukuthi imoto yabo kayintshontshwanga, besithi lokhu ngokunye okudala ukuphuza okungadingakaliyo. UMajokojoko yena uthi lokhu kufunakala kuphela uma imoto engatshayelwa ngumnikazi. Okunhlanganiso yabeZimbabwe bahlala kule South Africa, eZimbabwe Community in South Africa, uMnumzana Ngqabutho Mabhena yena usola iZimbra ngesikhathi eside abantu abasichitha emngceleni.
Okumele ukuthi ngabe kuyenziwa yikuthi abantu bavele ba-apply online ama-TIP ukwenzela ukuthi bethi nxa befike eborder bengafiki behlala isikhathi eside, bengahle ba-apply online. Kumele ukuthi ngabavunywe ukuthi bahle babhadale ukwenzela ukuthi mabe fika bafike badlule. Okunye futhi okuphuzisa abantu ukuhamba yokuthi kuyasetshwa kakhulu impahla.
Ngodaba lokuthi kuhle kubhadalwe i-TIP ebulenjini, uMajokojoko uthi iZimbra ikusigaba sokulingisa lokhu kukhangelelwe ukuthi kusebenze esikhathini esizayo, kodwa hatshi kuleli khefu. Okukhomithi yabona ukubunjwa kwe-Diaspora Police eseHebron, uMnumzana Sifa Sithuma uthi okudala ukuphuza engceleni ukuthi konke kwenziwa uma isihambi sifika e-border, kukanti okunye kungenziwa ngaphambilini.
Ya ama services wonke lawa okunye okubangela ukuthi kube lama line amade eborder ukuthi yonke into ukufika uyenzele khona lapha, ezinye izinto ngenxa ye technology sokungaba lula nje ukuthi ukwenze nje in the comfort of your office, futhi usuka lapho uvele yonke into isi right amapaper sokufika nje ngale kuyikudindisa and that's it.
Okhangele ukuya ekhaya emalangeni, uMnumzana Mkhululi Moyo uthi ngelanga elichisa okumangalisayo kumele kubone sibili ukuthi abantu abagcinwa isikhathi eside emngceleni.
Kusuka kube kubi impela, kusuka kube kubi ngoba lama line angkhona abangelwa ikhono ukuthi ema kuma phakathi ema office le emele kuze ne kuma counter ngale. Abantu phela bebalu tjwana. Yimbangela enkulu kakhulu sibili ukuthi nga uhulumende inxa engakunanzelwe. Ngathi uhulumende bonke both ama countries amabili inxa kuyiBotswana iSouth Africa, iBotswana Zimbabwe, iSouth Africa Zimbabwe kanjalo kanjalo kungasiza kakhulu lokho.
Awungacaci ukuthi sekusondele ilanga leKhisimusi, ingcele yesoke ivalwe njengokuvame kweminye iminyaka. Iningi seliqalile ukulubhekisa ekhaya lentengo yetikiti lebhasi sikhuphuke okwamagama. IZimra kayitsho ngokuthi ikhangelele ukuthi kungene abantu abangakanani, ikakhulu besebenzisa umngcele weBade Bridge kanye leBlamtrim, yona iyophithizela okudlula yonke eminye ngesikhathi sekhefu. Nyakenye kwangena abantu abedlula ingxenye yesigidi i-523,000 besebenzisa umngcele weBade Bridge ngesikhathi sekhefu leKhisimusi. Ngumqondisi Dube wendaba zeStudio 7 ngiSabron kwele Botswana.
Amapolisa athi abantu abalichumi bafele engozini zomgwaqo kuyonale iviki ngesikhathi ikhefu leKhisimusi lelomnyaka omutsha esesondele. Nyakenye abantu abafika phose ikhulu lamachumi amahlanu 148 bafele engozini zomgwaqo ngesikhathi saleli khefu. NgoLwesithathu umphathintambo obona ngokuthwalwa kwabantu uMnumzana Felix Mona usungule uhlelo lweTraffic Safety Council of Zimbabwe olukhuthaza uZulu ukuthi engatshayeli ngesiqubu olulendikimba ethi normal speed meets every need. Ingozi eziningi zibikwa zibangelwa yikungatshayeli kuhle, imota ezifileyo kanye lemigwaqo emibi. Abanye abafela kulezi ngozi babikwa besifa ngenxa yokuswela usizo oluqondileyo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa losebenza lenkampani ehlenga abawelwe yingozi St. John Ambulance Zimbabwe, uMnumzana Lovson Hopo.
Okuqakathekileyo okokuqala yikuthi nxa umuntu efika lapho owenzakale khona ingozi yomgwaqo, ingabe uyatshayela eyakho imota kumbe udlula uhamba ngenyawo kumbe nezinye izindlela, okumqoka yikuthi ananzelele ukuba yena ngokwakhe uphephile akazifaki engozini ngoba isikhathi lesiningi sathola ukuthi sina kwenzakale ingozi yomgwaqo izimoto azazisipho ukudlula mathayana nje zingasakukhandeli ukuthi omunye uhamba njani kube lethuba lokuthi mhlawumbe kungenzakala enye ingozi futhi phezu kwakhonokho so ngakwenza ukuthi umuntu udlula ngemota yakhe kuqakathekile ukuthi ayithola indawo enhle ephephileyo lapho amisa khona imota yakhe ayichithe athathe lokhu angafuna ukukusebenzisa ekuhlengeni kumbe ekuncediseni labo abalimeleyo okungaba yi-first aid kit
umuntu engafika kulabo abalimeleyo kumele enze njani
esikhathini esiningi kulabantu abayabe begombolozile khonapho bekhangela ayabethatha imifanekiso kumqoka ukuthi azilile njengomhlengi njengomuntu okwazi esingathi yi-first aid okuyinto esikhangelele ukuthi umchayeli wonke olecengo lokuchayela imota elizweni kumele abe efaki i-first aid kumele umuntu abe kiphika phansi esingathi kuba calm khona ngesikhiwa ukuze abone akukhangelise ukuthi bangaki abantu abalimeleyo zona imota ezingene engozini le zicitshiwe yimba cishe amakhiye ama-handbrake aba-oni zafakwa kumbe lezinye emavirini ngoba esikhathini esiningi abantu bayalibala bethuleke ukunanzelela khonokho imota engene engozini ibikhamba ingananzelela umuntu isigqoke abanye abantu kumbe kuthi kuqamuka umlilo khonapho so kumele abantu bafake abalimele bafake lapho okuphephe khona besebenzie kuzwakale lekhangela ukuthi balimele njani banediswe kubize i-ambulance ukuze
ibizwa njani li-ambulance njalo ngubani obhadala inxa i-ambulance ingabuya ukuzohlinga abantu
kumele abantu bafonele i-ambulance esingathi kumele abantu bafake beseze inombolo zama-ambulance athiyashiyeneyo emafonini abo lapha ezimbabwe kulama-ambulance ambalwa agoqele esenjenambulance omanzi o-8 o-emrad o-city o-harare kito kubulawayo kito kumutare kito kugweru lamanye athiyashiyeneyo kodwa ikhona okuthiwa i-emergency number leyani ukuthi nxa ifoni noma ilokhile noma ikhiwe yabona ibhayelwe i-emergency calls only uyakwanisa ukuthi ungafonela inumba naleyo yakwanisa ukuthi atshelwa ngabantu abasabela nxa kwenzeka le isimo esibucayi isimo esiyingozi kumbe ungakuzi ukuthi umuntu usebenzisa i-econet for example njengomzekelo ungafonela u-112 i-emergency number yenaleyo
Umnumzana Lovson Hopo usebenza le nkampani ye-St. John Ambulance Zimbabwe. Ubexoxa lo Tabo Kancube we-Studio 7 eseHarare. Kwezivela kwamanye amazwe, uhulumende waseMelika ulakho ukuvalwa namuhla ebusuku ngenxa yokudonselana okukhona phakathi kwebandla lama-Republicans lelama-Democrats ngokwethulwa koluhlu lokusetshenziswa kwemali yelizwe i-budget. Kodwa kukhanya abakubandla lama-Republicans bathi sebethole amacebo okwabela ingatsha zikahulumende imali okuza kwenza ukuba uhulumende engavalwa. Elemozambiki seliqalisile ukulungisa ezinye indawo ezisanda kubhidlizwa lizulu lesiphepho ele-cyclone Chido elabulala abantu abedlula amashumi ayisikhombisa kunsukwana ezedluleyo. Okwamanje ke sizwe imbono kahulumende weMelika. EleMelika selenze ukuhlonitshwa kwamalungelo oluntu kwaba yinto ebaluleke kakhulu kunhlelo zalo. Wonke umuntu kuyo yonke indawo ufanele ukuthola amalungelo ayinsika. Kutsho unobhala obona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken ekhuluma emhlanganweni wokupha labo abalwela amalungelo oluntu imivuzo owe-Human Rights Defender Award Ceremony. Uthe Kungenxa yokuthi siyazi ukuba ubaluleke kakhulu kithi umhlaba lapho okuhlonitshwa khona amalungelo abantu. Njengoba iminyaka emine edluleyo ikuvezile, amazwe wonke ahlonipha amalungelo azinzile, avikeleke kakhulu, futhi alokuthula, angabalingani abathembekileyo, angabaphathi abangcono bomhlaba wethu. Abathole imivuzo yokulwela amalungelo oluntu lonyaka ngabantu abalesibindi abatshengise ukuzimisela ngokuthatha amanyathelo ayingozi ukuze bavikele amalungelo omphakathi. Omunye wabo nguJuana Alicia Ruiz. Ngemva kwempi yomdeni yakwele Colombia, uRuiz wabamba iqhaza labanye abesifazana esigabeni sakhe. Basungula uhlelo lokuthunga olokuphathisa labo abahlukunyezwa ngesikhathi sempi ukuze balibale ngalokho okwabehlelayo. Kwele Ghana, u-Ebenezer Phega lenhlanganiso yakhe basungula uhlelo lokulimukisa inkulungwane lenkulungwane zezitabane ngokwenzakala nsuku zonke ukuze zizivikele ekuhlaselweni ngamaqembu azizondayo. UMary Ayn Abunda wafulathela umuzi wakhe kwele Philippines, walubhekisa kwele Kuwait, lapho afika wasebenza khona ezindlini egqilazwa njalo ehlukuluzwa. Wabambana lezinye izisebenzi basungula inhlanganiso ekhankasela amalungelo abasebenza ezindlini kanye lezisebenzi zakwamanye amazwe kwele Kuwait. Kwele Azerbaijan, uRufat Safarov waqanjelwa amanga wetheswa icala lokufumbathisa, njalo wathonisiswa ngendlela engaqondanga, wagwetshwa iminyaka eyisishiyagalolunye. Ekukhululweni kwakhe wasungula inhlanganiso yokuphathisa abantu abahlukuluzwayo ngenxa yokuthi balwela amalungelo omphakathi. Uhulumende usembophile njalo wamvalela ngoba ubedinga iviza yokuza eMelika, kutsho uBlinken. Uqhubeke wathi, uhulumende wele Azerbaijan kumele ekhulule uRufat ngokuphangisa kanye lentathelizindaba, abalwela amalungelo oluntu, abamabandla aphikisayo, kanye labanye bonke ababotshwa ngaphandle kwezizathu. UThulani Rudolf Maseko wanikela impilo yakhe yonke kumkhankaso wokulwela amalungelo oluntu kweleSwatini. Mhlaka 21 ngoZibandlela 2023 wadutshulwa wafa esendlini yakhe. Akekho osebotshiwe phezu kwalokhu. Abanye abathole imivuzo bagoqela u-Aida Jumanazarova wakwele Kyrgyzstan, uMangre Lian wakwele Burma, kanye lo Amparo Cavajal wakwele Bolivia. Kulabo abathole izicoco esibahloniphayo namuhla, kubo bonke abalwela amalungelo oluntu emhlabeni jikelele, ngiyalikhuthaza ukuthi liqhubeke lingumzekeliso. Qhubekani livusa umhlonga ngesibindi lisitshele lapho esiphambanisa khona, kutsho uBlinken. Soku isikhathi sembiko yenu.
Sanbonani, sanbonani Studio 7, sanbonani Studio 7. Abantu bonke abalaleleyo, jabulela kakhulu iphathi yami enkulu izaphu inkulu ngoba ngiyifounder yokuthi abantu bebona indlela yokuthi hayi thina besifuna lokhu. Manje ilizwe labuya ngendlela erongo nge-back door. Izaphu yona yeze lefanele ukuthi buse bani asike ehlazweni olungaka. Namanje ke njengoba izaphu ikhona, joyinani izaphu khona lizaphumelela ngoba namanje ngeyi-17 zika-December ibisenza 63 years. Izaphu bantu bakithi iphathe enkulu, ayisophathe yedlame, iphathe ngokuthula, bonke laba bantu ungazi umuntu ethi mina ngangiyizipra bani uqonde uyahlanya uyabe hlanye phambi nekhanda somthetho wezaphu lo izaphu ayipostela abantu umlilo otshani bantu awusizi ndawo joinani izaphu kathesi ukuze umbuso uyengaphi ebantwini kumaprovinsi wonke indawo zonke siyacela lijoyine izaphu izaphu yiphathele okuthula asophathele amawala asophathele umsindo siyacela joinani izaphu khona lizaphumela thank you
okhuluma ngobekani matrasa 227 please i-drone indaba ye-drone asifuni nakuyiso i-drone juthi i-war war and i-drone yinto ebona into esekude why sokuliwa yini ngitshukuthi sokuliwa nama-border jumper why i-drone ifesana ne-border jumper i-drone ingafesani nomuntu olwanda i-war phela sokuliwa nathi thinama-civilian ngoba sinazikhali sichashela e-South Africa
labo bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imbono yabo nge-WhatsApp. Kuhlelo Woza Friday lamhlanje silomculi odume kakhulu kuzwekazi le-Europe uNomina odabuka ePlumtree osehlala kwele Germany. Igama lakhe lokuzalwa nguPamela Nothando Bulu. Namhla usiphathele idlalade lakhe elitsha elilesihloko esithi Angel. Asizweni exoxa lo Ezra Chisa Svanda we Studio 7.
Umnyaka ka-2024 ubungumnyaka ophumeleleyo kakhulu kuPamela kwezomculo. Abalaleli bakwamukela amabhulu.
Salibonani lonke, igama lami nguNomina, uNomina uphuma eChangwa ePlumtree, yikho lapho engazalelwa khona. Ngakhulela eGaborone eBotswana, ngasenziwa emazweni eGermany. So namhlanje mbuyile nge-album entsha ezayo. I-album le ibizwa kuthiwa nguAngel Ingilosi. Maybe
uNomina uthi usebenze labanye eGermany, South Africa neBotswana ekuphikeni idlalade lakhe elitsha esiliphakulela lona namhlanje. Lona-ke liyahlakaza.
I-album leni engoma ezingu-4. Kuzona ingoma lezi ezingu-4 ngisebenze lo nokwazi i-title yangikhona yengoma leyo kuthiwa ngu-Destiny. Ngasebenza lo bongo bisi kwengoma okuthiwa ngu-Bona Boy. Ngasebenza lo DJ SK engomeni okuthiwa ebusuku lo addiction engisebenze ngingedwa ibenke ngahlala eSouth Africa bengikuthola njalo ngasebenza leso sikhathi ukubana ngishute lama music videos ayengoma zami.
Ujabule kakhulu uNomina ngokukhethwa ngabalaleli bemculo wetshene emhlabeni wonke jikelele ukuthi aphiwe indondo yokuba ngumculi oculo kulohlonzi ukudlula abanye bonke kuma-BET Awards ka-2024.
Okwakuqala bekuyi-best music video in 2024 engoma yami uRice Sadli Rice yela umanje sanchoko so hayi ngoma le yayitshaya kakhulu yase-South Africa so i-video yashutwa ngu-Kyle White i-video enhle kakhulu yaba ngesithathu ke kuma-votes. Okwesibili bekuyi-best international act award engayiwinayo kwamanje ngo-December mhlaka-2. Le award ngayiphiwa ngenxa yesiphiwo ekuhlabeleni ukuzimisela lokuhlanganisa amasiko achiyeneyo emculweni wami.
UNomina usatha ulomcimbi wakhe eBotswana okuthiwa yi-homecoming ezothakazelela unqoba kwakhe kuma-awards ebonga uZulu ngokumsekela. Phosela izwi ungakuhambi Nomina.
Ngiyabonga kakhulu bonke abancedisileyo labavotileyo labandlandelayo kuma-social media ami. So keep on lincedisa ncedisani abaculi ukubana sikhule sihlabelele ingoma ezimnandi lati sikhululekile sijabulile.
Umculo wakhe unomina osezingeni eliphezulu njalo uthi kabuyele emuva kwezemculo uye besilaye kuhlelo Hoza Hoza Friday. Benasonto entekini lonke libele khisimusi enhle engelangozi liziphathe kahle igama lamungezwa Jesus Banda.
Awusuka madoda intokazi yakwethu Pamela Nothando Bulo nsikana wakagethenge ku Plumtree. Kwanele mthwaka zomuhle lingakhohlwayo uyalandela uhlelo lwe Live Talk lamhlanje lapho esikhangela khona ngengozi zomgwaqo ngesikhathi sekhefu lekhisimusi. Olivaleliswayo ngontungamilinkomo lila.